lokhuyana okwakusenziwa ngababusi abamhlophe ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebebenza bekwenze futhi baphinde badlulisa amalawulo. Yiyo le ndaba ebengithinta kuyo ukuthi ukuhlukumezana, ukuzwisana ubuhlungu nokunyathezelana okwakusenziwa umbuso wabanqindezeli sokusenziwa yilaba abathi bona baletha inkululeko. Osokwenza ukuthi abantu bathi ikuphi leyo nkululeko okukhaya lethu, uphi leyo zibuse okuthiwa wenza. Izinto ezifana nalezo zisibonisayo ukuthi hhayi inkululeko ayikangeza ngemva kokuba abamhlophe sebebuyele emuva kwathatha abantu abamnyama. Lokhu esihlukumezekile, lokhu esisebuhlungwini, lokhu esisendlaleni, njalo lokhu esisebunzileni.
AbeZANU-PF lohulumende bathi ukubotshwa kukaSikhala loSithole labanye abe-TCC labana ababotshelwa eNyatsime besetheswa icala lokuphehla uDlakela bathi akulani lezombusazwe lapha isandla somthetho nje esenza umsebenzi waso. Kodwa abe-TCC labalwela amalungelo bathi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwebandla eliphikisayo njengoba sokuyiwa kukhetho. Wena ulubona njani udaba lo?
Ukubotshwa kwabeqembu eliphikisayo bebotshelwa isenzo kumbe ukucatshangelwa okuhambelana nopolitiki kungeke kukhitshwe kupolitiki. Kuthiwe umthetho umi wodwa wenza umsebenzi wawo akula politiki, ngoba laba abantu ngamapolitijeni njalo bayaziwa bephikisa, bayaziwa behlokoma bebuza imibuzo ethile, bebhikisha bekwenza okuthile. Akekho umuntu ongathi noma ekhumbula ukuthi singabantwana abancane athi thina kithi akula politiki kule ndaba. Ipolitiki yiyo yodwa ke phakathi kwale ndaba.
Ukulo munye owebandla leZANU-PF owaphuma tjotjozela ukuthi babuchamisa abulawe okuyinto eyasolwa kakhulu ngabantu abanengi sabona amapolisa esithi hayi asecubungula, kanti le commission yamalungelo layo yaphuma isithi isicubungula. Kodwa sokule phose inyanga bekukhulumile lokho, kepha kulalutho solwenzakele. Kungaba kungelacala yini eladalwayo lapho?
Icala ladalwa, kodwa-ke njengoba lidalwe ngongaphakathi ngosebandleni elibusayo, siyabona ukuthi akulalutho oluzakwenziwa. Nxa usuqathanisa-ke lindaba lale yabobabusikhala lobabusithole, usuzabona ukuthi umthetho weZimbabwe kulabanye abaphatha ngesandla sokudla, kulabanye abaphatha ngesandla sokunxele. Ufakazi-ke lowo obonisayo ukuthi hhayi abeZimbabwe kabalingani phambi komthetho, bakhona abaphambili, bakhona abasemuva.
Bona abe-TCC kukhona yini ongabaxwayisa njengoba sibhekane lokhetho ikakhulu kundaba zokubotshwa lapha lokuqhuba inhlelo zabo?
Okumele bazitshele khona babekwazi yikuthi inkululeko le abayilungiselayo kabasoze bayithole isemgameni bayiphiwe njengesipho, kumele bayilwele. Njengoba nje kade ngifisha ukuthi hhayi okwasivelelayo yikuthi kwaphuma umbuso wabanqindezeli abamhlophe kwangena umbuso wabanqindezeli abamnyama. Ngakho labo abaphikisayo kabeZimbabwe yabe-TCC labanye kumele babuyele emoyeni lwana wakudala owempi yenkululeko, ngoba yimpi yenkululeko engakabuzi.